zvakanaka.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Divana kweze kuseni mtwakazi ngomvulo mhlaka 1 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Asithangelelanga ukuthi kube lenguquko eziya ngapi. Esikukhangeleleyo ukuthi Johnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo.
UMongameli Mnangagwa usengilandi emhlanganweni we-United Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi owe-COP 26.
Silakile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile. So silethemba lokuthi hayi inselaboya kasozi zaphinda kanja zafinyelela kuyani indawo.
Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe kulandela ukutshontshwa kwamatshe amabili. Inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Upeo yetwa nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abangamachumi amabili lantathu 23 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose ezine 3888. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezine 4417. Inani lasebebulewe yilomkhuhlane selifike kunkulungwane phose ezinhlanu 4678. Kuthi asebetholakale belawo sebeku 132,977. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele United Kingdom namuhla emhlanganweni we-United Nations okukhulumisana ngodaba lokuguquka komkhathi owe-COP 26. Umhlangano lo uzangenwa zinkokheli zamazwe womhlaba namuhla edolobheni le-Glasgow eScotland ezigoqela uMongameli Joe Biden weMelika zibonisana ngokuthi udubo lolu olwaziwa ngokuthi climate change ngesiNgisi lungalungisiswa njani. UMnangagwa utshele abasekeli bezanu-PF ngomgqibelo ukuthi ulakho ukuhlangana lomkhokheli weBhilithane uMnumzana Boris Johnson bexoxisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe womabili. Ngokwakuqala lokhu phakathi kweminyaka engamachumi amabili ukuthi uMongameli weZimbabwe aye kweLengilandi ngemva kokwetheswa kukamuyi uMnumzana Robert Mugabe izijeziso zenotho kanye laye uMnangagwa. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana efihlela Ncube ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Lanxa kuqakathekile ukuthi amazwe onke azinikele ekuvimbeleni climate change ukuguquka komkhathi, abantu beZimbabwe abakujahe kakhulu okwedlula lokho yikuthi ilizwe libe lemisebenzi, kuvuke i-economy, kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe i-constitution, kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuqedwe i-corruption, livuke ilizwe lime ngezinyawo zalo. ngalo bafuna i free and fair election bafuna izinto zonke ezibhalwe ku constitution bafuna kuphele ama abductions ukuthathwa kwabantu ngenkani bafuna kuphele i torture bafuna uhulumende ohlonipha amalungelo abantu ozaqeda i torture enze konke lokho okudingakalayo okufunwa ngabantu bezimbabwe kabamjahanga ke lo ofuna ukuvimbela i climate change bafuna ukuvimbela i torture ovimbela i lawlessness ne corruption phambili ukuhlangana no Johnson yebo kuzabe kuyinto enzeka ngemva kwesikhathi eside kodwa ngaphandle kwalokho akusoze kulethe inguquko uzaphenduke eizanu njengoba ehambe eizanu azoqhubeka avuse njengezanu siyayazi izanu ibuse njani kusuka ngo 1980 ngakho ke uJohnson asoze babuye la azobusa la kuzaphenduka izanu iqhubeka ibusa idilize ilizwe ilibulale ingahloniphi amalungelo abantu ingahloniphi umthetho ingahloniphi lutho nje ibe izanu yona ledilizayo selokhe kwaba yiyo uJohnson ngeke afake kubo umoya omusha inhliziyo entsha ukuthi bahloniphe amalungelo abantu bahloniphe umthetho bazaqhubeka beyizanu bebusa beyizanu ngendlela kade bebusa ngayo vele
emhlanganweni lo iwapi amazwi esingawakhangelela kumongameli Mnangagwa
uzathe fika ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuvimbela ukuguquka komkhathi climate change kuhle lokuyana kodwa isikho njengoba ngike ngatsho abantu beZimbabwe ababi bekujahela kakhulu bafisa ukuthi khona lokho akukhuluma ngabe ukukhuluma ngetorture afike ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuthi kungasabi letorture iZimbabwe izinikele ukuthi kube lokukhetha olukhululekileyo iZimbabwe izinikele ukuhlonipha iopposition iZimbabwe izinikele ukwenza lokhu lalokuyana abuye ngapha ekhaya azokwenza khona lokho okufunwa ngabantu azokwenza lokho azabe ekukhulumile ngayo yebo kambe ukuvinjelwa kweclimate change kucakathekile kodwa isikho kodwa okujakekile ebantwini beZimbabwe kufunakala ikuhulumende obusa ngendlela enhle ehlonipha abantu
alubana ethe wahlangana lo mkhokeli welebhilithane ubaba Mnangagwa njengokusho kwakhe singabona mhlawumbe kusiba lobudlelwano kusiba lenguquko yini iphakathi kobudlelwano beZimbabwe leNgilandi
asikhangelelanga ukuthi kube le nguquko eziya ngaphi esikukhangeleleyo ukuthi uJohnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo ukuthi UK iyafuna ukudlelana leZimbabwe kodwa kuvinjelwa ukuthi iZimbabwe kayikwazi ukuziphatha ngendlela efaneleyo bazamkhumbuza khona lokuyana okuvele kukhunjuzwa ngamazwe wonke omhlaba ukuthi yebo kahamba ama-sanctions lawo angasuswa uma nje iZimbabwe ingahlonipha amalungelo abantu ihlonipha umthetho isusa i-corruption ibuse ngendlela vele ubhalwe ku-constitution singakhohlwa ukuthi UK kayisho ukuthi ZANPF kayibuse njengendlela ye-constitution ye-UK ithi ZANPF kayihloniphi i-constitution yeZimbabwe lokho kakudingakali lokuthi baze bakutshelwe i-UK bekufanele ukuthi ngabe bayazenzela bona ngakho uJohnson ngeke aguqule lutho ngasoze angiboni ukuthi uzakhuluma izinto ezintsha ezingasizo lezi esivele sesizijwayele ukuthi iZimbabwe kayihloniphi umthetho lamalungelo abantu
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe kusenjalo amazwe athuthukileyo akumanyano we-G20 agqibe umhlangano wawo wokuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi lolu kwele-Italy izolo iinkokeli zamazwe yangenela umhlangano sigoqela umongameli weMelika umnumzana Joe Biden oweBhilithane umnumzana Boris Johnson loweFrance umnumzana Emmanuel Macron umhlangano lo uvumelene ukuthi amazwe athuthukileyo la akaseyikusekela inhlelo zokusetshenziswa kwamalahle emazweni asathuthukayo ngoba ukuthiswa kwamalahle ngendlela yokuphehla amandla kagetsi kungenye yembangela yokuguquka komkhathi inhlanganiso ye-ipetu likaZulu ithi isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe lapho kwabulawelwa khona abantu abaningi ngesikhathi segugurawundi ngokwesithathu ukuthi inhlanganiso le yenze lokho kulindawo kulandela ukutshontshwa kwamanye amatshe eyayiwafakile linhlanganiso ithi iphakathi kokuqoqa ukuyabisela ilitshe elifanayo enkabazwe lalo elantshontshwayo Sibuze umqondisi walinhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi bathethe manyathelo bani ukuze benqabele ukuntshontshwa kwelitshe lebhalagwe leli.
Silakile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile. So silethemba lokuthi hayi inswelaboya kasoze zaphinda kanjani zafinyelela liyani indawo.
Izinduna iziphi ebezikhona njalo zitheni zona?
Induna oda zikhona kube nguchifu wendawo uchifu Magwego Fuyane, kube nguchifu Umathema, kube nochifu Wenkayi. Ezinye zisuke zabambeka ngezizathu ezijiyeneyo. Okukhulunyiweyo kakhulu engubambileyo okuthiwe ngudakamela okhulume ngesehlakalo sokuthi kulusizi ukuthi silapha ngemva kokubana kube le monakalo emibili yokutshontshwa kwamatshe, akakhangelelanga ukuthi kube lo monakalo wesithathu ekukhulumela ekutshontshweni kwamatshe. Nokubana abantu kuqakathekile ukuthini sikugcine khonokho ngoba kuyingxenye yembali yethu. Okuthiwa ngumathema okhulume kakhulu ecacisa ukuthi hayi imizamo leyi eyenziwayo yena akasiyongxenye, akavumelani nezinye zezinto ezenziwayo. Njalo abantu bebekwazi ukuthi okwakhulunywayo ngoloba kusesihlalweni lezinduna bona abanye ezinye izinduna zazingabizwanga njalo kulokunye zingahambisani lawo. Okuthiwo yinduna yesigaba yokuthi yena iyadana ngokutshontshwa kwamatshe one, okwesibili lokuthi sisendaweni leyo ebizwa kuthiwa yi-Heroes Acre. So uma kuyi-Heroes Acre kutho ukuthi abantu kufuze bezogida nge-Heroes Celebration, kodwa laphana ucabanga ukuthi uma sigida laphana siyabe sigida phezu kwegazi labantu ababulawa bengalacala. So uthe lokhu yena ngoba abantu babuya bayeletha umbhuqazo bengacelanga laye kaceli asiyo Heroes Acre, wakhuluma lokuthi yena ufuna ukuthi indawo leyana kulabantu asebamlandayo besithi bafisa ukuthi ibe yi-museum, naye uyakuvumelana lokho.
Iziphi ezinye inhlelo elilazo?
Inhlelo ziningi ezadingakala ukuthi zenziwe. Kuyabuyelwa khona lebhalago, kuyabuyelwa esilobela, kuyabuyelwa etsholoto, kuzayiwela upane, kuzayiwe enkayi, kuyaxoxisana lezikhathi lezakhamizi, kuyafaka amatshe. Kuningi okusenziwa ngodaba lwegugurawondi okufuza ukuthi sikwenze sisiya ezindaweni ezijiyeneyo ngokubana izakhamizi ziyasibiza endaweni ezijiyeneyo. Esilobela kufuze kubiselwe ilitshe elatshontshwayo, kufuze kube namakhomemo esilobela enkayi, elupani, etsholotsho, egwanda, eplantri, ejombe, elowagwelo. Kuningi indawo lapho abantu abasibiza khona ukuthi sizokuba lenhlelo zokufaka amatshe, ikuba lenhlelo zokuxoxisana ngodaba lombhuqazwe lokuthi kungenziwani, especially kathesi ngoba abantu bayezwa ukuthi kukhona okwenziwa ngohulumeni lezinduna kodwa akufiki kuhle ngokupheleleyo ebantwini. So sizama ngayo yonke indlela ukuthi sinikeze abantu ithuba lokuthi kukhulunyiswana ngoba thina njengenhlanganiso siyakukholela ukuthi ugugura udaba lombhuqazwe lungazakelwa lungiswa umongameli lezinduna abayibo balamanxeba bengaphathekanga bengazange baba lelizwi lokuthi kulungiswe njani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Umkhokeli wezaphu omutsha umnumzana Sibanilizwe Nkomo usekhuthaze abasekeli bebandla lakhe ukuthi bebambane ukuze benqobe ukhetho luka-2023. Unkomo oyindodana kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo wethule amazwi la ngempelasonto kulandela ukukhethwa kwakhe kuCongress yaleli bandla eqhutshelwe koBulawayo. Sixoxe lokhethwe ukuba ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Mthulisi Hanana.
Ukukhethwa kwami kubandla lezaphu kuyisiqiniseko esokuthi izaphu isiqale umsebenzi wokuthi abantu abatsha labo babonakale bephatheka ukuze ibandla kube libandla elikhangayo ebantwini abatsha okumele bavote. So hayi okwesibili ungananzela ngesikhathi ngikampena bengifaka imbono ethile ngifisa ukuthi ngiyenzile uzapho uvotelo kwami kujengisela ukuthi abantu imbono yami bayithandile ukukhokhela isihlabo bukazapho singananzila ukukhokhela obutsha abantu bebesithi uzapho iparty yamaxhego kodwa khathesi ngenxa yokuthi sibone sokunabantu abatsha asebekhokhela abantu bonke abavotelwe ezulu bahlanu abathathu bakhona singabantu abatsha ukujengisela ukuthi uzapho sezimisele ukugijima indlela emangalisayo esebenzisa abantu abatsha abadala abazaba besinqanda esikhuza besincedisa esiphathisa
iselilalo yini uhlelo lokulungiselela ukhetho
kule zinto bezivele zinakanwa esingasanelisanga ukuzenza ngenxa yokuthi besilinde ukuthi iCongress ibe khona uzapho lo khona nguzapho ozancintisa ngendlela emangalisayo ngendlela yesimanga nxa sesikhangele indaba zokhetho luka 2023 kukhona okuhleliweyo kodwa ubukhokheli obutsha lobo obungenileyo kumele uhlale phansi buhluze uvumelane usitshengisane lo mkhomba indlela ukuthi siqonda ngaphi
abasekeli bebandla kuyini abathembisa khona
engikuthembisa abalandeli bakazapho labasekeli bonke ukuthi iparty yabo baba bethu isivukile ngibathembisa ukuthi sizasebenza ngendlela emangalisayo sizanqoba izapho ngo-2023 izathola ama-seats abantu abatsha bazabuya nabo bazosekela leli nhlanganiso ngibathembisa inhlanganiso ehlelekileyo ngibathembisa inhlanganiso ekhangayo ngibathembisa inhlanganiso elamandla inhlanganiso ethonda abantu lokuthi njengoba kuye babasikhethileyo sizabalalela sizathatha le mbono yabo siyisebenzise ukuze sisebenze sonke ukuwina ama-elections lo zapho angene embusweni
umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele webandla lezaphu selikubonile na ukusemaphephandabeni iKroniko ithi sokuqhamuke umkhuhlane womvimbano kobulawayo wona osuhlasele abantwana abaningi umsakazo weZBC uthi kulabaprofita besonto yeJoane Masowe weChishano abayisishiyangalombili abagalule bafa ngesikhathi sompapathiso emfuleni weHungumo eRushinga ngomgqibelo Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Eh sarbona sarbona lapho uzuthi uzevelimela abantu abazekhaya amashumba edipeni umuntu okhuluma utanyeli kwanapana ngizobungela lobonani moyo esihlobo same esiduzane lapana ngikhase ngile kwani ngiyafika esifoto ngizobingelela lo sasobala ufundi wami sona sobala nogogola khase lengiphezu kwelinayo ngiqabukanye akhona usalizwe kwamfana salizwe nyabingelela hlobo sami sikhulu ngiyeqela ngangale kwangifona ngithi uncube ekhonini umfundisi wami laye khonapho nyambingelela hlobo zami awu bravo kakwekhala phana ngiyabonga lonke zihlobo zami zisekhaya zimashumba ngizobingela abantu abami kakhulu ekhaya logogo ukhalephi emashumba emalayinini kwabayadipeni ime ngikhulumayo emutanyeli
Sawubona nemsakazi. Ngiyamakala uTharumbela Ncwesi uTeacher uMakile sowake kude yena Teacher kaBhubhambalisile. Yikho omunye wathi lapha eZimbabwe iCorona yasoze sifike lapha enguminista khonapha esithi yasoze sifike ngabantu abamhlophe. UTeacher Dines abadola babebhemigwa babethatha amabhuku abantu abesikolo bedouble sibili bedouble bebhemigwayo. So umuntu wabuyayo lo uRaphato wangikhona uyafanana loteacher wayedabula amaphepha lalo wayesithi corona ngabantu abamhlophe ikhono zabalungisa uNkulunkulu kathi sokubuya uDwane wangikhona lo sesitira lokhu lalokhu hayi sikho lokhu uthisha uyakwazi sokubhemela iphepha lomntwana wesikolo
sanibonani sanibonani basakazi abahle sibonga isitudio 7 ukuthi ngaso sonke isikhathi uma sinokumamela indaba zezimbabwe sesimamela kuyona isitudio 7 ngokuba ileta ngokungachemile ngiyazi ukuthi akukho lula ngena ku-studio 7 ngithi uma sisenda ama-meseji ngoba sibaningi isifuna ukuletha imibono ngechithekela kuletha imibono sengathi iStudio 7 ingaba nayo indlela yokuthi yingeze uhlelo lokuthi abantu balethe imibono sebesithanda ukumamela amavoice abantu bekhuluma lokhuyana nalokhuyana izikhalazo zabo. Kuyakhuthaza njalo kuyancedisa imibiko eyabe ilethwa ngabantu izinto zabe senzakala kwezinye indawo abantu zifihlakele. So iStudio 7 iyakuncedisa konke lokho. So kuyasikhalaza ukuthi sengathi abaphathi behlelo bangayengeza leso sikhathi cishe sibe ku-10 minutes abantu beletha ama-recording abo sikwazi ukumamela into leni yasiza kakhulu kakhulu kakhulu. Ngibuye ngidlulele laphana kulaba abathi ngama-veteran abathi bona balwela inkululeko. Ngithanda ukubahalalisela ngiyabahalalisela ku-birthday yabo le ukuthi babotshwe bayefakwa ejele ukuthi babuya nezwi wabahleli bayacelebrate. Cabanga ukuthi bebeyecelebrate laphana yilapho kumele bayecelebrate khona emajele ngoba deserve ukuhlala ejele. Waye ngikusho lokho iZambia uma iceda ukwenza ama-election kuqeda ukuyina i-opposition kwenzakala uspokesperson wama-war veteran ukuthi yena lokho kwenzakala iZambia ngeke kwenzeke eZimbabwe abasoze bevume ukuthi i-opposition ibuse. Yikhona lokho okungavumi kwabo okunikeza iparty ebusayo amandla ukuthi uma belethe izikhalazo zabo bebabambe bebabophe befisa sengathi bengabashaya kakhulu. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu beStudio 7. Ngibingelela ngisematopo emaphisa ebhalagwe lapho kwagqitshelwa okwafakwa khona abantu abangagqitshelwanga kuze kunamuhla. Ngizwa uTharumbile ekhuluma zaqhuqa ngani angasukela eChaya uTendai kanti waye nxa bekhuluma ngezijezu zenotu kumbe nalo wabuye wazokhuluma angatyeli iqiniso upresident ukuthi ilizwe leli lifune yabo imali. Ilizwe lingama njani ngemali yamanye amazwe? Yikho bazabe sebehlala becaphulana labanye abantu begqibela abanye abantu bengafanga ngenxa yokuthi bona bayehlele ukulungisa into zabo. Sifuna imali eZimbabwe ibekhona 40 years izani uyibusa ilizwe lingelamali abantu besebenzela ubugqili. Sicela ukuthi khona oko kulungisiswe.
Ni wasakazi weStudio 7 nabalaleli bonke. Yami namfu ukhuluma ngendaba yama-sanctions lokuthi izanu i-teacher misa ngiyocela ama-sanctions e-America lately. Kodwa iZimbabwe yafakela nina ama-sanctions? Yafakelwa nina ama-sanctions wona la ukhuluma ngoba u-teacher misa nje uthethe kathesi ukuba ngu-president ama-sanctions wavele kho athole khona. Kunini iZimbabwe yafakela ama-sanctions ongana amangaliso ukuthi aye ama-sanctions u-teacher misa ngiyowacela asabe promisiwe yini ukuthi ama-sanctions lawo azakhutshwa babe changesiwe yini? Kathesi abantu besifazane bayahlukuluzwa abanye bayashaba adaptwa khona bo siyakuzwa but bona bezano bayala bathi yamatrix ayenziwa abantu be-MDC Alliance. Khonapho uzobonela khonapho phakathi kuzano PF kulabo mama. Umama beze behlukuluzwe kangaka shiwo ayinto le isiphambili le izano PF siyethule shiye mayiyethule iyehlule ivali iyehlule iyehlule ayehlule shiye.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi isithunywa seUnited Nations uVolker Perthes uhlanganelo bengumkhokheli kahulumende weleSudan ogenqulwe libutho ngeviki edluleyo umnumzana Abdallah Hamdok. I-Associated Press ithi unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uhlanganelo sowabo weleChina kwele Italy isolo bezama ukuqeda ukufuthelana okukhona phakathi kwamazwe omabili. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uselutshaye indiva uphenyo oluveza ukuthi liya likhuphuka inani lesizalwane zelizwe lakhe ezithi uyehluleka umsebenzi. Ekhuluma eseRome kwele Italy izolo ngemva komhlangano wamazwe athuthukileyo owe G20, uBiden uthe ukwehla kosekelo lwakhe akutsho lutho ngoba kuyinto ehlala isenzeka kubo bonke abaholi beMelika. Uthe lanxa ebhekane lenkinga ezithile ekhaya, uthole usekelo olukhulu emhlanganweni lo, abakhokheli bamanye amazwe bakwamukela ukuthi iMelika isibambe iqhaza kundaba zomhlaba, hathi lokho okwakusenzeka ngesikhathi sikamnumzana Donald Trump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Indaba kamnumzana uBiden isobala isegcekeni. Abantu bebemthembile kakhulu ngesikhathi ekhankasele ukuvota, kanti bebenethemba ukuthi uzoba ngumnumzana ozangena enze izinto kahle, kodwa izithembiso zakhe eziningi azenzile kusukela engena kakazigcwalisi. Uqakathekise ukuphikisana lezinqumo imisebenzi eyenziwe ngumnumzana uDonald Trump. Ngakho ke lokhu kwenza ukuthi abantu abaningi bangathakazeleli ukubusa kwakhe. Yikho sibona abantu lapha sebeze bekhuluma bhadla, bekhuluma amanye amagama esingeze siwakhulume lapha emsakazweni, kodwa bethi hayi uBiden kahambe kasisamfuni. Kanti ke futhi ngibona ngathi kubi akukhulumileyo ukuthi athi amapholo kasebenzi, ngoba yena ngokwakhe bewasebenzisa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotele abe ngumongameli, bekhipha mhlawumbe phela ama-statistics okuthi iningi lakhe liyamhlawumbe besebenzisa wona lawo mapholo. Kambe namhlanje ngoba amapholo lawo asesetshenziswa kuye ngithi asesetshenziswa against him, usengathi yena kawasebenzi. Namhlanje ngibona ngathi lapha uswele mpela indlela angazilwela ngayo, kodwa hhayi kusobala mpela ukuthi akasathandeki, usehlulekile njengoba nathi sizibonela sihlele kulona leli lizwe.
Uthi uBiden iMelika isibuyelile esikhundleni sayo sokukhokhela amazwe omhlaba idlelana lamanye amazwe, hathi lokho kwakusenzakala ngesikhathi sikaDonald Trump, lapho iMelika eyayisihlehle nyovana ikhangele okwenzakala phakathi kwayo kuphela.
Khona vele umongameli oqakathekisa ukuthi ilizwe leli kube yilizwe elikhokhela amanye amazwe emhlabeni, yinkulumo engalunganga leyo, ngoba kanti lawo amanye amazwe wona kawenelisi na ukuzikhokhela. Kanti iAmerica yona yabe kwambani ukuthi ibe yiyo ekhangela amanye amazwe? Ilizwe ngelizwe kufanele ukuthi lizikhangele, mhlawumbe i-region nge-region kufanele ukuthi izikhangele, hayi ukuthi kube khona ilizwe elizibeka lona efuna ukuzitshaya isuba lithi sina yithi esikhokhela lapho. Kanti ungananzelela-ke umnumzana uTrump uzamile kakhulu ekuthini alungise indaba zalapha ekhaya, i-domestic issues, owangaphandle akuthiye lapho. Kodwa nango-ke umnumzana uBiden lapha ngibona ngathi umsakazi uyawahulula ngokuthi sibuyele kusikhundla sase ukuthi ibuse amanye amazwe, ngoba singakhohlwa ukuthi emalangeni adlulileyo sibone bephuma sokunzima e-Afghanistan laphana betshayiwe ngama-Taliban, bakhona kathi sekhaya lapha. So ngibona ngathi hayi ngamanga lawo ngamazwi nje awuzitshaya isifuba, ngamazwi nje awokuzama ukuthi avikele i-image yezwekazi le-America lo mbuso wakhe. Kodwa-ke nje sibona nje abantu abaningi abasebandleni lakhe labo mpela sebekubeka sobala ukuthi hayi umnumzana uBiden asakufuni, wehlulekile, wayehlakaniphile emkhankaseni, wacila abantu ngamazwi ekhuluma izithembiso asehlulekile ukuzigcwalisa, wanikezwa ithuba. Yisisikhathi esifanele khona ake afeze-ke izithembiso zakhe lezo kuyehlula. Ngakho ngithi hayi mina ilizwe le-America kangiboni selibuyele lapho, lingabe lilesifiso sokuthi libuyele lapho, kodwa isifiso esingalunganga ngoba ikuba isikhwaga phela lokho. Kanti-ke nje umnumzana uBiden amazwi lawo akhulumileyo kakusikho mpela, uyaphosisa.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Abasekeli bakaBiden bona bathi ukwehla kwesekelo lwakhe akubethusi, nanku kakafikisi lo mnyaka owodwa nje engene embusweni. Siziphethe ngebezihamba phambili. uMongameli Mnangagwa usengilandi emhlanganweni we-United Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi owe-COP26. Inhlanganiso ye-IPHU likaZulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa igugurawundi eBalagwe kulandela ukuntshontshwa kwamatshe amabili. Inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka-2023. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.